kuyinto enhle kakhulu okuyenza ngokuthi umuntu umzana sinothimba kodwa ke ngifuna ukuthi kona ngikubonise lokho kade ngakuboni iminyaka leminyaka ukuthi igovernment lapho avela khona i-ruling party lapho avela khona yena usinothimba ngokwakhe yibo abaqalise lolu dubo usenza ngabomu umuntu uyabe exotshiwe njengesivuko seveni bamthathe bayamnika i-ofisi ye-council bathathe lowo bamnika i-ofisi ye-council umuntu leyana abe sezihlalele e-ofisini atshiye ibhatshi esithi kukomamazana lapho ezihlalele khona ngiyadla ipensheni kambe bangangenzani kathesi yinike njengomzekeliso isithi ubharare ibinike 18 directors bayenzani ipheveni kambe nxa inabantu ama-directors ayi-4 isithi ubharare iyenza 13 babe senzani basinika udubo olukhulu kakhulu ukuthi sibichinje abantu bonabo siye kule 6 yibo abaqalise lolu dubo abantu laba bakade bengasebenzi okwesikhathi eside yona igovernment ngokwayo ibivele inganiki ama-local authorities imali abama-grant abafanele babanike wona so ilaiba abayenza ukuthi khona ama-local authorities engasebenzi kathesi abantu sebeziphonga udampa iziki ndawo zonke kathesi abantu bonabo abalamakhampani avalayo yibo abantu sethu bakhangelele ukuthi khona bazabhadala kama-rate kanti bayabhadala imali yakhona bayithetha ngathi bona bengolo amakhampani wonke avalile akula umuntu wonke uyathengisa ezistritini akusela umuntu one-degree usezistritini uthengisa i-airtime uthengisa amatamati uthengisa imbambayini umuntu one-degree kambe lingaba yilizwe bani lonelo
njengekhansili yeHarare babamoyo lingathi lenza konke elikwenelisayo yini ukubona ukuthi ingcekeza iyalahlwa njalo abantu kabaphongukulahla nje izibi mahlayana
siyazama ngazo zonke indlela kathesi sinabantu esatrenayo abathiwa ama-antiliter monitors kumalokishi lapho esivela khona 100 or 80 nxa abantu bekhona sibili hayi babengabhatalwa baphonga ukunikwa ama-certificates abe sehlala endlini umuntu abe sebona naye ukuthi khona nxa eselokishini uthi hhayi abantu lingajikeli lapho izili ungono siyohamba sihambe siyofaka laphayana njengekhansili siyazama ngayo zonke indlela ukuthi khona sixwayise abantu ukuthi khona kuyingozi nxa umuntu efoka ukujika izili ndawo zonke abantwana bayatshona bedlala emgwakhweni laphayana babe sebehamba kumajambu sayitshona lana banyathele ezinye izinto eziningi izibungo ziyangena enyaweni ini amaimbodlela ziyangena khona phayana abanye bayakhipha izisu bayojika khona phayana kuyingozi kakhulu ebantwini.